ngiyaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhipha embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa omthetho bayawazi umthetho lowo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSavior Kasukwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezama ukuzitha abantu abasekela iZANU-PF sesenzakalo lesi vele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngikhe khona ngiye ku-head office iyincwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRua lapha kumbe Mabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office eHarare ngakho nxanye siyawuthiwa khona sekule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi lina ama-commissionate angapha ngaphansi engazela vimbela imihlangano hhayi ningibona ngathi lapho akulanto enjalo kusho ukutshengisa ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owezanu-PF
ye kodwa sikhangela wona umbuso wezanu-PF sibonile uphenyo lwe-afrobarometer lusithi ibandla lezanu-PF lilosekelo oluningi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni singabona kusenzakalani lapho
abantu bayalamba sithandekile mina ngiya ngihambe ihlanga engakhona abantu bayebemelela ukudla kuphela ngiyangihambele umngane wami ukuthi ongu-30 cross ukwenza kwabantu akulamsini kodwa uphendulele ukucungulala okwe-afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifanekthi bakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi iyathanda iZANU-PF ibandla kukayithanda ngoba phela basuke babekwazi ukuthi ubani libe ungazi uwatsheli ungazi kathi mina ama-researching wenjani ama-tatle bes baqala bangibuze ukuthi hlambe wena ungu-NDC ngowe-PPC ngowezanu-PF ithi hayi mina ngisayi-intellectual research kuphela abantu vele balokwethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithandekile ukuthi ye iZANU-PF labasekeli bayo babakhona asezihlale khona kodwa abasezi babe baningi abantu abaphika iZANU-PF ngabe kuzwa umbuzi i-afrobarometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze iZANU-PF kubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi ukweyama kokhetho kuZANU-PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma nabo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye kungakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo kudlamudlama i-corruption konke lokho ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akuselathuba esithandekele esokuthi izanu zele two-thirds majority lokhu asezokwenzakali sekwedlula lokho suka sesikwazi ukuthi kasukule lasenjenile esibeni isendakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba leyi ndlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esapes hayi
ukhulume ngomnumzana Kasukwere ubone ngani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisendelile esiphaleni la isilamagundwane uMugabe exotshwa kuhulumente abantu abakamugabe kabaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zikaithi ngo-2013 ngo-2018 sithandekile akula muntu wayencintisa esithina uncintisa emelele iZANU-PF kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi independent ewabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwiZANU-PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu-PF lokho kwenzeka kesi kube ngathi kulokuxegaxega lokwethuka ku-campaign team yezanu-PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-strategy yokudilala lesaphikasekuyo kodwa bengathuka njengba lokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi besenze ukuthi amavoti akasakhathukhwire abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona laye ukhanya laye eza chaya impendo kakhulu.